Engikusolayo ukuthi sekuyenzwe ngendlela ekade sisola ngayo uChamisa. Otherwise uChamisa engxenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti uChethe kungabazisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la amatsha akhethiweyo?
Ukuthi when izinto lezi ziqalisa kade kulama consultations akade senziwa, of course ama consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama consultations ayenziweyo kulezinqumo ezenziweyo ama decisions la asebuyile abuye as a result of interim secretary general we CCC econsultile ku CCC kwafakwa amabizo wona lawo. Going forward, I think lami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayi-include enoseni owesoneni ngokuya kwesikhathi, because it must be a collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela Mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Ngingaye ngawazi wonke ngokuma kwawo as I speak right now. Kodwa engikwaziyo ukuthi wona lana amabizo akula mabizo atshintshwayo, and from the instructions that I got ukuthi amabizo wona lawo ayevele khona yohambayo. Kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxambili batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo. Labo yibo engikwaziyo ukuthi kwazokuba le consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo. Is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo? Sakubona kufanele ukuthi hayi nxa umuntu embaqambili ungakubamba uthini, akula ngenye indlela kufuze kube yikho lokho kukhona.
Nkosazana Moyo, uyamuzwa lapha uMnumzana Sithole, ungathini ngakutshoyo?
Bona kutsho bazenzela bebodwa, thina sasingasatshelwa lutho. Okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile, kwakulamalisti ayi-2. Amalisti engi-2 azange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi. Sikhona sikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo, kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa, thina singazi lutho.
Mnumzana Sithole, kambe kuthi ngabe kulungiswa njani lokhu?
Ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela ofuze libanjwe ngayo. Umama kangeka complain just because yena utholakale sephandle or uzitholakale lasakhonsultwa. She must be part of the leadership, she must be part of the decision making. Yinto okomplaina ngayo okwenza ukuthi kube lento yonke le esisenzakala ukuthi kwaba le leadership vacuum kuthi kusile isile okuyi-cult, so to speak. Ngakho-ke all those things have to be reversed. Abantu batholakale besenza ama-decisions be-confronte i-problem ekhona elizweni as a unit, ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana iminwe akwakhi isizwe. So umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi ai-engage interim secretary general babuye beyimbumba.
Ungathini ngalokhu? Lakhulumisana yini la uMnumzana Thaba?
Sesibili ukuthi kwakufuze kuxoxiswane. UThaba ngivela sizange nge sihlale laye phansi sixoxisane. Sekulamagroupu vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uThaba ngesayidini labo. Thina esiyithi esaqala into leyi laye uThaba lama-double candidate salahlela le khathana le, akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo, ngoba khathesi kunje abantu vele bayakomplain ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kulisi yona le akula muntu vele omthandayo lapho ahlala khona ngezizathu ezithile. Abantu bayawona phela phandle la. So yikho besithole ukuthi ngabe u-SG iyayehlala ephansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate.
Kodwa ubona ibandla leli liqina yini, njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana?
Hayi, mina ngibona zisa kwalo ibandla le-KPC.
I was a little bit of a
Baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile hayi lalo alindawo ibandla lakhe